Iningi labazali lithi inyathelo elithethwe ngurhulumente lokuvula izikolo lihle kakhulu ngoba abanye abafundi emakhaya besebephenduke baba ngamahlongandlebe. Kodwa abazali bathi imali yokubhatalela indleko zesikolo kabalayo ngoba bebehlezi emakhaya bengenzi lutho ngenxa yokuvala kwelizwe kwe-lockdown ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lanxa izikolo zizavulwa mhla zilithumi lanhlanu kulinyanga, kayisibo bonke abafundi abazabuyela ezikolo. Isakhamuzi eGaranyemba umnumzana George Ncube utho wakhe umntwana umbikele ukuthi ngeke asalugxobe esikolo.
Abantwana vele sebesemuva lazi, mina mbona nonkazana wami uyalila isikolo engasafuni utho ukuthi segombi noma segombi nanto abona ukuthi kubulela abantwana abaningi ukuthi zifule mbona kurayi njengoku sokunganeno but ngiyakubona uyakunazelela kodwa ukuthi ncike khona phana ngabojuni khona phana ezogotolakho uncesiyaphinda sibiseni.
Unkosikazi Eunice Nato phila ngokuthengisa izilimo uthi ibhizimusi lakhe belingakuhambi kahle selokhu mnyaka uqalile ngenxa yokuvalwa kwelizwe, njalo kuza kuba nzima ukuthi alungiselele ukuvulwa kwezikolo.
Izinto bezivola kube nzima kakhulu. Izikolo seziyavulwa kule 2 weeks or 1 week zizavulwa and sinjenje akulanto esiyenzileyo. Mina injenje ndanda abantwana sibebakhona 4 zebahambe ezikolweni e-secondary 2 year primary angayenzi lutho bafuna ama-inform. Angilamali vele kwakathi esengingathi khona ngingakwanisa ukuthi ngiyethenga ama-inform, angikwazi ukuthi ngaqalela ngapi.
Amazwi la asekelwe ngomunye umzali umnumzana Richard Ngwenya oyisakhamuzi eNkulangugwe othi abafundi akumelanga babiselwe emakhaya lanxa abazali bengehluleka ukubhadala ezikolo.
Abantwana izikolo ziyavula kodwa ikakhulu thina abazali amalungiselelo imali izasitshaya kakhulu ngoba besilokhu esiku-lockdown singelamsebenzi ukuthi sibambe lapha lalaphana ukwenzela ukuthi labantwana bahambe. Kodwa ke hayi, ukuvula kwezikolo siyakuthakazelela ngoba abantwana ngendlela esihlezi nabo emakhaya sokusuka kusixhwalisele labantwana. Isikhalazo lathi singaba naso sona lesinto ukuthi lathi nxa siyavula nje kodwa abantwana bangagxotshwa.
Umnumzana Mathew Spanda uthi sebeqalile ukulungisa izambuzi esikolo seGaranyemba Primary ukuze abafundi bathole konke kulungile lapho izikolo zivulwa.
Isikolo siyaphathisa kakhulu ngoba sinje thina abazali asifundanga but ukufundisa abantwana kuqakathekile. Yinje kathesi ngilapha ngivela esikolo emsebenzini besizama ukuthi silungiselele ama-toilet abantwana besikolo ngoba sesizuhetshezano lokuthi isikolo siyavulwa sesiprepare ukuthi silungise ukuthi abantwana baye esikolo umsebenzi uhambe.
Usobhuku eGaranyemba umnumzana Mkhube Ndlovu uthi kuhle ukuthi izikolo zivulwe kodwa ukuthi kumele kulandelwe iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Nxa besemakhaya abantwana bakathesi abalahlonipho besesikolo kungani kuba ngcono. So nxa uthi izikolo ziyavulwa hayi ngizwani lokujabula. Singazi njalo nje njengoba kunomkhuhlane okhona kumbe uzasiphambanisa. Themba njengoba lokho sokuthiwa ziyavulwa ayinxaniseleboni ukuthi kungavikeleka kanjani ukuze ungamemetheki uthephana.
Abafundi abazabhala imihloliso ekupheleni kwalonyaka bazavula kuqala izikolo mhla zilithumi lanhlanu kulinyanga kuthi abanye bonke balandele ngemva kweviki. Obona ngokukhethwa kwembiko ugatsho lezemfundo umnumzana Tawongana Ndoro ubike ukuthi iningi lezikolo kuleli selilungele ukuvulwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.